Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMpalaza 2019 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje, usevalelwe enkambeni yamapolisa unkosikazi Mary Chiwenga okuthiwa wazama ukulungisa eyedwa umtshato wakhe lomsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga ngesikhathi egula okwethusayo.
He's alleged to have forged the documents to facilitate marriage ceremony without the VP, the Vice President, knowledge.
Ubuthelwe ukuthi wayezama ukulungisa amaphepha omtshato okungekho emthethweni ngesikhathi umkakhe egula. Abantu abaningi basekela uFelix Nhlanhlamango endiweni osanda kususwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba induna yentaba zinduna.
Kusase ngxenye singahlangana, abanye bafikile ekuseni ngekhaya la. Nxa umthetho leqiniso uza kutsho ukuthi kungaphi lapho sokuba kwacothwa khona induna.
Abakubandala lezanu PF bathi undiweni sokumele angene ezombangazwe.
Akachiyane lapho kubudila lokwangene kwezombangazwe. Abamnika imali nje bamkhuphele angene kwezombangazwe.
Odokotela bathi kabazimiselanga ukubuyela emsebenzini ngesikhathi sokubunjwe enye inhlanganiso emela odokotela abasakhulayo.
I-Progressive Doctors Association of Zimbabwe, i-association yabodokotela abathathu okuthiwa babhadelwa abanye bayiphiwe 15,000 bond namastands lezimoto ukuthi beforme i-association enalezo.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokubhadelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. I-Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzamiswa emthethwandaba kusasa unkosikazi Mary Chiwenga, umkamsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe obotshelwe amacala okuzama ukulungisa amaphepha omtshato okungekho emthethweni lokufihla imali enengi phandle kwelizwe. Umnumzana John Makamure okukomishin le utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi unkosikazi Chiwenga uvalelwe enkambeni yamapolisa eHarare. UMakamure uthi kucatshangelwa ukuthi wazama ukulungisa amaphepha omtshato esebona ukuthi umkakhe wayesebonakala njengomuntu wayeseludokoza esesibhedlela kwele South Africa engakathwalelwa kwele China lapho alaliswa khona esibhedlela okwenyanga ezinhlanu.
Yes, I can confirm that she was arrested yesterday and she's detained at Rhodesville police station. She's most likely to appear in court on Monday, 16 December. Charges related to externalization of foreign currency and money laundering. Those are the main charges. The state is the complainant.
Tina abeZimbabwe Anti-Corruption Commission siyabika ukuthi simbophile unkosikazi Mary Chiwenga ukhona bake eHarare usenkambeni yamapolisa. Ubotshelwe ukuthi wayezama ukulungisa amaphepha omtshato okungekho emthethweni ngesikhathi umkakhe egula esesibhedlela.
She's alleged to have forged the documents to facilitate marriage ceremony without the VP, the Vice President's knowledge.
Kulokunye njalo acatshangelwa ukuthi wakwenza okunjengokuthi wahambisa imali eningi okunye okumangalisayo emazweni. Imali le yayizange ihanjiswe khona ngale emazweni okusemthethweni. Lapho sikhuluma ngemali eningi sibili edlula isigidi $1 million. Kukhangelelwe ukuthi-ke uzahamba emthethwandaba kusasa lapho azadoniswa khona amacala wonke la abhekane lawo.
Our job is law enforcement together with ZRP, right? Then we also have with the National Prosecuting Authority.
Wavuka kwathu uChiwenga waphenduka kwele Zimbabwe ngolwezi esevele efuna ukwehlukana lomkakhe okukhanya ukuthi wayefuna imali kanye lempahla yomsekeli kamongameli nxa esebhubhile. Asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu legqwetha elimela unkosikazi Mary Chiwenga olabantwana ababili lo retired General Constantino Chiwenga.
From Washington, the voice of America, VOA.
uZulu uzonde okumangalisayo ngokususwa kwenduna uFelix Nhlanhla Ngwendiweni esikhundleni osokwenze ukuthi abantu babumbe isikhwama semali sokusekela imuli kaNdiweni esithathelwa imota iholo lokunye okuphiwa izinduna kweZimbabwe. Umndeni kaNdiweni uzonde uganono wabo ngokususwa kwakhe esikhundleni. UAnastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Abantu abasekela uNdiweni osanda kususwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni sokuba yinduna esiqintini sentabazinduna sebebumbe isikhwama semali ebulenjini be-internet enkundleni ye-GoFundMe. Sokubuthaniswe imali edlula inkulungwane ezintathu lengxenye i-$3,600 phakathi kwamahola angamashumi amabili lantathu. UMnumzana Nkululeko Mbonisi Fuyane obumbe isikhwama lesi kutshwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag I support Chief Ndiweni uthi kuyathokozisa ukubona abantu abaningi befaka imali esikhwameni lesi esisungulwe izolo. Baningi njalo abasekela uNdiweni ngendlela ezichiyeneyo okugoqela abanye ezabelweni zeMathebeleland lenkabazwe asebedinga impahla lokudla kokunika umdeni wenduna eyaziwa ngokuthi yinduna yabantu. Baningi njalo abasekela uNdiweni ngendlela ezichiyeneyo okugoqela abanye ezabelweni zeMathebeleland lenkabazwe asebedinga impahla lokudla kokunika umdeni wenduna eyaziwa ngokuthi yinduna yabantu. Kukhanya bebaningi kakhulu abathakazelela uNdiweni ngenxa yokuthi bathi ulwela ilungelo labantu bonke eZimbabwe. Umdeni wakhe uzonde okumangalisayo ngokwenziwe nguhulumende kaMnangagwa obambisane lezinye induna bamsusa esikhundleni. UMnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni, isikhulumeli somdeni kaFelix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni uthi kabavumelani lokwenziwe nguhulumende uchaza indlela abazaphatha ngayo udaba lolu.
Hayi, njengemuli possibly kusasengxenye singahlangana abanye bafikile ekuseni ngekhaya la. Nxa umthetho leqiniso uza kutsho ukuthi kungaphi lapho sokeke kwaxoshwa khona induna. Injalo ilecala abantu. Ngoba kula muntu oxotshwayo mntanami engonanga kungalacala. Kumele kube lecala. So sifuna lelo cala balihlaziye kahle. Balibeke sobala ukuthi wenze lokhu lalokhu lalokhu kukhanye kumphakathi. Hatshi ukuthi basitshele ukuthi kaso first boy. Ukuphambana bayahlanya.
UMnumzana Thomas Thole olwela ilungelo likaZulu uthi uZulu uzonde okumangalisayo ngokwenziwe nguhulumende.
Sibuhlungu kakhulu njengabantu beMathebeleland ukususwa kuka baba uNdiweni ebukhokheleni bakhe bomdabu. Ngenxa yokuthi ubaba uNdiweni ube ngumuntu omele amalungelo oluntu.
UNkosazana Prezia Ngulube okubandla leMthwakazi Republic Party laye usole kakhulu inyathela likahulumende ethi abaholi bomdabu bakhethwa yimuli hathi uhulumende.
UPresident uMnangagwa weZANU-PF akanabo ubukhaliphi bokuthi ananzelele ukuthi into ayenzayo ayikho emandleni akhe.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loMnumzana July Moyo, umphathi ntambo wezabelo lamadolobho obengaphenduli umakhale khukhini wakhe. Uhulumende uthi kulabanye abomdeni kaNdiweni abafuna umni wabo kaNdiweni uJoram Ndiweni ohlala eBilitani angene esikhundleni senduna entabazinduna. Kodwa umdeni kaNdiweni uthi umuyi uKhayisa Ndiweni wathatha isinqumo sokuthi uFelix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni engene esikhundleni sakhe ngoba wathi ukhaliphile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasekela ibandla leZANU-PF abanjengomnumzana Believe Gawule bathi uFelix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni sokumele angene ezombangazwe.
Uyakhanya ekubhekeni ukuthi vele ungumuntu we-MTC Alliance.
Kodwa yena ngokutsho kwakhe uthi wake wahamba emhlanganweni webandla leZANU-PF. Esuka lapho waye emhlanganweni we-MTC, waye emhlanganweni we-ZAPU le-MRP. So uthi yonke indawo phela uyinduna yabantu. So khangazana abantu bayagcizelela khonokho ngokumncedisa khonokho abakwenzayo. Akunjalo babakhawule.
Akulanto enjalo, into enjalo okukhonzeka ukuthi ubephuma kuloma audio amanye amalobuzena ama videos abathi iphuma edlalwa lapha ekhuluma ukuthi abantu bahambe beyithengisela abantu abangena emgwaqweni yonke inhlelo zabo zethu zibe phikisana lohulumende weZANU PF kwese kujekeni kodwa esebenza esebenza ekhulumela njalo i-opposition even le ngwabeni kanduka ka Dumiso Dabengwa kweqhawe ngalo Dumiso Dabengwa wakhuluma vele e-attacka kakhulu umongameli lehulumende yakhe akachiyane lakho kokudula lokwangene kwezombangazwe abamnika imali nje bamkhuseli angene kwezombangazwe
kodwa ke kuyinokubi ngokuthi induna ichodoze uhulumende
akulanto embi ngokuthi induna ibe lo mbono wayo otshiyene kumbe lohulumende kodwa kubi induna nto iyakhuluma ukuthi hayi kodwa lokhu hayi ayisikho kodwa but nxa induna zihamba emhlanganweni isesiyathi ngale nxa iphuma emhlanganweni isesiyaqoqa abantu ukuthi kawathengisele beyenze kwakhona abade bekwenza ngojanuwari okokuganga lokwamba bedemonstrata bedilize impala zabantu bekulinyazwa abantu hayi induna enjalo yena ingaseyinduna yabe yaseyinduna isiyinkalakata yepolitician wezombangazwe kangena kwezombangazwe endiweni yindawo yakhe leyo ayifaneleyo
umnumzana mpilivi gawule lilunga lebandla leZANU PF sixoxe laye ekobulawayo odokotela bathi kabazimiselanga ukubuyela emsebenzini ngesikhathi kubunjwe enye inhlanganiso emela odokotela abasakhulayo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Dawanda Dzwakata uthi kumele amalunga ayo angalandeli inhlanganiso ezibizwa ngokuthi Progressive Doctors Association esanda kubunjwa okanya ukuthi isekelwa libandla elibusayo uthi inhlanganiso le ifuna ukuthi odokotela babuyele emsebenzini kungela kuvumelana lohulumende ngeholo elikhuphukileyo njalo lokunye abakufunayo odokotela sebelenyanga ezidlula ezintathu bekhalala umsebenzi asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Benson Dandira okhokhela inhlanganiso yabodokotela le esanda kubunjwa udokotela Mthabi Sibhebhe ukhuluma ngodaba lolu
I-Progressive Doctors Association of Zimbabwe, i-association yabodokotela abathathu, okuthiwa babhadelwa abanye bayiphiwe 15,000 bond lama-stands lezimoto ukuthi beforme i-association nale. Esikuzwayo ukuthi i-association le ifonyelwe ukuthi be-divide odokotela njalo iphambanise inkulumo zethu ukuthi zibhadale imali ezikwanileyo i-government. But esikubonile so far ukuthi odokotela bonke bayakwazi i-motivation association nale and iningi langikhona iningi labo dokotela selikhulumile ukuthi bona abafuni ukuhlanganiswa le-association nale ngoba siyakwazi ukuthi ngabantu ababhadelweyo abazimelele bona ukuthi begeyine bethole izimali ngebizo lethu so thina asoze sibe associated ne-association nale
udokotela Mthabi Sibhebhe ukunhlanganiswa yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxelaye eseHarare
kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende
idamu lemabhungani lidamu elikhulu eliphikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude
le damu okwakuthiwa ngukarisinyama
idamu elikhulu elikwakuyisiwale thina sinedamu elisephezu
idamu esilisebenzisayo laphana idamu magwanda
sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu
siyasikhangele ezamasiko ngamafitshane
senganamasiko esenzi bemandla nobaba mkhulu babelobola usenzi
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma ngokususwa kukafelix ndadlamangwe endiweni esikhundleni ngumongameli emason nangagwa kambe kutshoni ukususwa kwakhe esikhundleni ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo mnumzana efindlela ncube oyisikhulumeli se-royal crown council ebona ngezamasiko esintu njalo
lokugcotshwa kwenkosi kubulelani lobhengula Khumalo.
Baba Dube, ukukhishwa kwenduna akufananga kwenziwe kube yinto nje eyenziwa noma yinini ngesikhathi abantu abathande ngaso ngezizathu abazithandileyo. Kumele kube nezizathu ezinkulu kakhulu uminduna izasuswa ezinjengokuthi mhlambe kayisahlangananga kahle ekhanda kumbe sisenza izinto ezethusa kakhulu phakathi kwesigaba, izinto ezingcolisa amasiko, ezingcolisa isigaba, ezingcolisa isizwe, ezingcolisa ukuphila kwabantu. Lokho esacina ngale siyasikhathi esisemuva esamakhiwa ukuthi induna iyasuswa ngesikhathi amakhiwa esasusa izinduna lezi ezazingahambisani lo bandlululo lombuso wobandlululo abaselufakile. Ngakho ke le nto eyenzakeleyo imbi kakhulu ngokuba okokuqala kwakungafanelanga ukuthi bamfake esihlalweni nxa wayengafanelanga ukuthi ahlale esihlalweni. Kusiya phambili nxa kungaqhutshekwa ngalindlela kuzaba nzima ukuthi izinduna zisebenze ngendlela efaneleyo ngokuba ziza kwethuseleka, zizasuseka lula, ziza kwethuseleka ukuthi kusasa yimi engingakhitshwa, sezizathula zingakhulumi lutho zisesaba ipolitiki kanti kumele zivikele amasiko. Sometimes ukuvikela isiko kumele ulivikele ngendlela engahambisani lepolitiki, ngendlela eqhuba uhulumende, ngendlela eqhuba iphathi yabibusa ngokuba isikwa isilo lephathi. Nxa ulikhulumela, nxa lilinyazwa iphathi ebusayo, likhulumele ithukuthele leyo phathi, ulikhulumele athukuthele uhulumende. Nxa kulombuso oqondileyo uyakwamukela khona lokho ukuthi kwesinye isikhathi umthetho lo wesilungu e-constitution kunye lombuso khona kungakhubana kutshayisane lezamasiko kodwa kakuliwa kuze kugcine kususwa induna esihlalweni.
Kambe abantu sebephelelwe ngumphako na ngokukhitshwa kwenduna uNhlanhla Mangwendi weni?
Uma ngusesomude phakathi kwesizwe, impi sesenkulu yokuvuselelwa lokugcinwa kwamasiko. Akulani lo baba uNdiweni yena ngokwakhe ezimelela phana ungokwesizwe sisonke. Umbuzo ngingawubeka ngalendlela, isizwe sesiphelelwe ngumphako yini? Impendulo yami ithi hayi, kakukabi njalo. Njalo akusoze kube njalo. Akufanelanga isizwe sivume ukuphelelwa ngumphako. Kumele sisukume sizimele, silwele amasiko aso, silwele intuthuko, abantwana baye esikolo, izibhedlela zakhiwe, imigwaqo ibe khona, kuphele ubandlululo. Isigaba sakithi sesiphelile, siqedwa ibuhlungu lobunzima bobandlululo. Akula mali elethwayo ngapha, kuyabandlululwa, kuphela izikolo, kuphela izibhedlela, kuphela imigwaqo, kuphela impilo. Abantu bagcwele umhlaba wonke jikelele ngenxa yosizi olukhona emathebeleleni. Ibandlululwa khona egcekeni sonke sibhekile. Kumele yona leyo nto ilwiswe iphele. Ngakho ke isizwe akufanelanga ukuthi siphelelwe ngumphako empini engaka. Kumele siyinqobe impi ukuze ikusasa labantu bethu libe ngelihle.
Ukususwa kwenduna le kungabe kungenye indlela yokuthi kuvinjwe ukugcotshwa kwenkosi uBulelani loBhongola Khumalo yini?
Umuntu nxa esilwa lawe ulwa lakho konke okumeleyo, konke okusebenzelayo, konke okuvuselelayo, konke okuphilelayo. Kanti lawe nje kolunye uhlangothi kwenye indawo akuthande usazonde yonke into, avimbele yonke into oyiphilelayo, ufaka ama roadblock kuyo yonke into oyiphilelayo oyisebenzelayo, udilize amabholoho phambi kwakho, uwona yonke into nxa esilwa lawo. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi labe bepolitika sebengenele kangaka kulezi zobuduna obukhosi ngeke babugwabithe, ngeke babuthande, ngokuba nxa ngabe besilwa lalabo abavuselelayo kutsho ukuthi labo bayabulwisa ngokunjalo. Ngakho ke into yakhona ibambi kakhulu, ibe banzi nxa usuyikhangelisisa, uyibukisisa. Njengoba ngike ngatsho ekuqaleni ukuthi kanti vele wayengene njani, nxa wayengenile njengalokhu wangena, njengalokhu uhulumende wamrecognizer, wambona, wampha leyo mota, wampha lezo zigqoko sokuthiwa sezisiyathathwa lakho konke, namhlanje sokuthiwa hayi awuhambanga kahle, sekumele kuqaliswe phansi kudilizwe, kuyabonisa ukuthi sekukhona okunye okutshaya amanzi, kukhona okunye okwepolitiki osokungenile. Kanti ke futhi ngeke sibalekele ukuthi wona ngokwawo umndeni ulethe inkinga ekhaya, ulethe umlilo ekhaya. Ngokulwisana, ngokudonselana, bathatha into ezisemsamu bazise ebandla, bazise ebantwini. Zenze kwabalula ukuthi abepolitiki abafuna ukungenela bangenele, bagcina bengeneleke phakathi. Ngakho ke into yona leyo kuzamela ukuthi bayinanzelele bona bomndeni ukuthi kusasa ibe isifundo hayi komdlaza kuphela kodwa kuye wonke umuntu ukuthokwa ngekhaka kuphumeli ngaphandle.
Hayi kwala mhlasi malapha ke kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ebesixoxa khona lo mnumzana efidlela Ncube okukhansili ebizwa ngokuthi yi-Royal Crown Council ebona ngokugcotshwa kwenkosi uBulelani Lobhengula Khumalo. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Sokuyisikhathi ke sabajasi lo Mike Hobe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle, simpapo omuhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sikwele South Africa, sixoxa lo wayengu-Miss South Africa ngomnyaka ka-2016, uNtando yenkosi Kunene Mtethwa. Ntando, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu, unjani sizwa?
Ngiyaphila Mike, ngithanda ukubingelela bonke abalalelayo ku-Voice of America.
So Ntando, udaba esilalo namhla kuhlelo sixoxa ngokuphumelela okwayenziwa nguZozi kumncintiswano wokuba ngu-Miss Universe. Lapho ubone umnumzana uSteve Harvey esetshela umhlaba wonke jikelele ukuthi uZozi nguye Miss Universe walomnyaka. Wena njengesizalwane sakwale South Africa, njengomuntu oke waba nguMiss South Africa, ukuthathe kanjani lokho?
That day nami ngivukile 2 AM ekuseni just so I could witness this moment. Ngiyakhumbula ukuthi sasiye ku-farewell yakhe and she is technically intombazana nje well prepared and focused, intelligent. You can describe her in so many ways. Ukuwina kwaZozi, it just shows ukuthi utshengisa abantwana basemalokishini nabantwana bamavidiyos ukuthi there's now a shift or now a new representation of what beauty is, because angeke sibalekele the fact ukuthi before umuntu omuhle or umiss something bekuthiwa umuntu onenywele ezinde or umuntu onenywele eziso. So ukubona izinywele zethu ziba crown universe, it means bamnyama, especially abantwana that have never seen themselves ukuthi bangakwazi nabo ukufinyelela to where uZozi is. Now kuyabonakala ukuthi there's a possibility ukuthi nawe ungafika neinywele zakho, even though you are more than your hair, but it packaging the representation yakhona, it gives so much hope to abantwana bethu ukuthi they can look beautiful and feel beautiful neinywele zabo. I mean, there was a tweeting ebona the other day ukuthi so ngakwazi manje ukuthi no abantwana masabona elokishini sithi umuhle ngathi ubani. So manje mawuthi umuhle ngathi uMiss Universe, they understand ukuthi yini uMiss Universe and unjani.
Mhm. Sixoxeni kancane about ama beauty standards. Sibone abantu abamnyama abadabuka emazweni athiyeneyo emhlabeni jikelele bepost izithombe zikaZozi ku-Twitter, ku-Instagram, laku-Facebook. Beveza uziqhenya kwabo ngokuphumelela kukaZozi. Abanye bemchaza uZozi njengomuntu oziqhenya ngobuhle bakhe, ngesiNgisi sithi i-natural beauty. Ubona ngani ukuphumelela okwayenziwa nguZozi, njalo indlela asiphatha ngayo kuzaba kuyinto ezakhuthaza uZulu ukuthi atshintshe esingathi ngesiNgisi i-definition of beauty?
Obviously akusi umuntu oqala omnyama owake wa-crowner, but umuntu omnyama oqala ukuthi aye laphayana nezinwele zakhe ezimfishane. As much as sazi ukuthi she's more than inwele zakhe, she's intelligent, eloquent and so many other characteristics ongamchaza ngawo, but izinwele zakhe is the first of its kind. And yasitshengisa ukuthi i-beauty akusizona iy'nwele ezinde ngaso sonke isikhathi, and akusizona iy'nwele ezifakelwe ngaso sonke isikhathi. Not ukuthi iy'nwele ezifakelwe zi-wrong, but at this time it's just changing the narrative to say ukuthi noma unezinwele ey'mfishane, i-crown ingahlali ekhanda lakho.
Mhm, hayi ngiyakuzwa Ntando, isikhathi sesesidliwe ngumangoyi. Ibikeza abantu amazwi akho okugcina.
Amazwi ami okugcina ukuthi nje at the moment ukuthi simsupporte uZozi.
Mhm, hayi siyakuzwa Ntando, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu. Thank you so much, Sisombe.
Thank you so much, Mike.
Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxela ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwabatsha, uhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Kwene lokho namhla olevalelisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe, mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle. Bye-bye.
Sike sikhangele okwamanje ezokholo lwesiKristu.
sikudibana kuhlelo vuselela umoya silo mfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela abalaleli kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngiyathokoza lami ukuba phakathi kwenu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngiyakwazi ukuthi linyanga sikhangele ukukhankasela ukuthi omama bebanjwe kuhle lokuthi bengahlukuluzwa betshaywe ezindlini. Bemfuna ukubala kwabase-Efesu chapter 5 verse 25. UPaul lapho uyabhala uthi, madoda, thandani omkenu njengoKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuze azahlukanisele lona eselihlambululile ngokuligezisa ngamanzi langelizwi. Ngakho namhlanje mfuna ukukhuluma labo baba ikakhulu ukuba ngesikhathi esiningi sinanzelela ukuthi udubo lusukela kubo baba betshaya omama. Okunye kugcina kusiba zindaba ezikhanjiswa lasemapholiseni, umama esetshaya waze walimala. Siyakwazi ukuthi esintwini kwakukhulunywa njalo abadala besithi umuzi kawakhiwa ngenduku. Kodwa siyafumana ukuthi lasebhayibhelini kulokuxwayisa njengalokho engikubalileyo. UPaul lapho uthi yena, madoda, thandana omkenu njengoKristu walithanda ibandla. Into esibonayo ukuthi lapho uqathanisa uthando lukaKristu ethanda ibandla lokuthi kumele kube yinto eyenziwa ngabo baba nxa labo bethanda omkabo. Kuyini uKristu akwenzayo? Okokuqala, sinanzelela ukuthi walithanda ibandla kangaka waze walifela, wanikela impilo yakhe. Angithi ukuthi ubaba azafe, kodwa ngithi ukuthi uthando lwakho ozalunika umama umkakho kumele kube luthando olokuthi uluthanda kuze kuyephelelisisa, okokuthi ungamthanda langempilo yakho. Kutho ukuthi nxa umuntu umthanda uyazinikela kuye, awulwi laye, uyamnakekela, uyamdingela yonke into ayifunayo umnike. Siyazi ukuthi uKristu nxa sikhangela ibandla, ilizwi likaNkulunkulu lithi uKristu yonke into uKristu ayelayo wayenika ibandla lakhe. Lawe ke ngiyakukhuthaza namhlanje baba ukuthi yonke into layo nika umama. Bakhona amadoda ukuthi nxa eholile lo mama akakwazi ukuthi ubaba uhola imali engakanani. Nxa indoda iholile njengakathesi lomnyaka kule bonus kabonakali, uyanyamalala abaleke ayewosiza inyama, ayedla imali ngale kwabanye abantu, abantwana labo mama besale belamba. Kodwa uPaul uthi, thanda umkakho ngendlela uKristu athanda ngalo ibandla. UKristu wasuka ezulwini elethe wonke amandla akhe, elethe yonke into esezulwini, wafika wayenika ibandla. Siyakwazi njalo ukuba uKristu ibandla ke waligezisa. Ibandla laligcwele abantu abayizoni, kodwa uKristu izwi lapha lithi waligezisa ibandla ngegazi lakhe. Lawe baba, umgezise umama, ungahambi phandle ngale uhawukela abanye omama. Kodwa unkosikazi osendlini usehlule ukuthi umkhangele, umgezise, akwanise ukuthi laye azicombe, akwanise ukuthi laye abe lempahla ezinhle ngendlela uKristu agcina ngalo ibandla. Siyazi ukuthi thina sesiyokwanisa ukungena sibe embusweni kaNkulunkulu ngenxa yokuthi uKristu wasigezisa ezonweni zethu. Ngakho la umkakho umenze njalo, umgezise lapho umbona khona engani ayawukuthokozeli, umthathe uthi, nkosikazi, nasi imali asihambe siyelungisa izinwele, asihambe kuyethenga impahla ezintsha, izicathulo ezintsha, abe muhle, kube kuhle, kube njeya.
Kuyiphethe mfundisi.
Nkulunkulu, siyathandaza ukuba qinisa imithado, yenza ukuba obaba bathande omama ngendlela lawe owathanda ngalo ibandla. Siyathandaza Nkulunkulu, thandazela ukuthi kubuye ukuxolelana kulabade bexabana bengazwisisani. Thukulula amafindo, ulethe Nkulunkulu wami ukuthando lokuzwisisana ngegama likaJesu. Siyathandaza, amen.
Yesabamakhulu ke entukameni komo, singakehlukane sike sihlangele udaba kade ligokhela namhlanje. Usevalelwe enkambeni yamapolisa onkosikazi Mary Chiwenga okuthiwa wazama ukulungisa amaphepha omtshado ongekho emthethweni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa ngokhipstube ngisithi asihlanganeni wapa 6 ekuseni kusasa.